Ningali chona njani mtawaza mwushe, zimpapo mwushe, nyali bingelela kushelo lwetula na mtanje. Okulumayo, mmaiku ove. Na mta kushelo, sikoka lomlovi, njalo oimboni, umnumza na njabulo moyo, ngomsebenzi wake. Umoyo, usandu uketu wakuba ngumonye, wabangundisa kushelo lwe Bulawayo Art Award. Njabulo ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokuba ngumunye wabakhethwe ukuncintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kulomnyaka. Ukubona njani ukukhethwa kwakho ukuba ngumunye ozabe ncintisa kulolu hlelo kulomnyaka?
Ngiyabonga kakhulu mfowethu Mike Hobe ngokubana uxhumane lami uhlelo lolu engilubona luhlelo oluhle kakhulu. Njengomlobi ngikhethi ukubana ngincintise phakathi kwabanye abalobi endaweni yakoBulawayo. Lokhu kuyinto engijabulisayo njalo ekhombisa ukuthakazelelwa komsebenzi wami. NguZulu ofunda lezi ngwalo, NguZulu othanda njalo ukubana uqhubekisele phambili uhlelo lokuthi abantu njengabantu abansundu sizilobele ingwalo ezingasifundisa zisiyakhele ikusasa elihle.
Okwamanje Njabulo, usulobe ingwalo ezingaki njalo bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi malana ngengwalo zakho?
Sengilobe ingwalo eziyisikhombisa ezigoqela ingwalo zenkondlo ezimbili ezithi zona African Sketches lolunye olubizwa ngokuthi Sketches from My Soul. Lezi zinkondo ezijonge ukuvusa ugqozi, zigqaqazele, zikhuthaze njalo zifundise zikhuze lapho singathi umphakathi ongabe ulahleka khona usuncedisa ukubana umphakathi kawuthole unyathela lanxa izinto zingabe zinzima. Okwamanje ingwalo esengizilobile lezi zimayelana ngokuthi sinanzelele ukubana emphakathini kuba khona izikhathi zobunzima, kodwa munye lomunye akumelanga sikhalale silahle imbeleko ngokufiyelwa, kodwa kuyadingeka ukubana siqhubekele phambili silokukhangelela impilo eyakusasa enhle.
Hayi, sikuzwile Njabulo, gciba ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana ngengwalo zakho kumele bayephi.
Ingwalo zami lezi ziyatholakala singathintana kukhasi lami eleFacebook elithi lona Njabulo Moyo Author Speaker. Kodwa laba abangabe sendaweni yakoBulawayo zikhona eBulawayo National Art Gallery, Sabona Craft Center, yikho lapha engizithengisa zitholakala khona. Sengiyakhuthaza abanye abatsha abangabe befisa ukubana balobe ingwalo ukubana ingwalo ziyikusasa yethu. Yebo, abanye bengathi ayisikho bhizimusi elingakulethela impilo, kodwa mina ngomunye ozathi avize ubufakazi akhuthaze ukubana uyenelisa ukubana imuli iphile, uyenelisa ukubana uthole amanye amathuba ngenxa yokuthi usebenzise isipho sokuloba ingwalo. Singakhangelela isizwe se-Afrika jikelele, besingani sisilela emuva ekulobeni ingwalo ezikhuluma ngazo. Kuqakathekile ukubana silobe ingwalo zethu ukubana sikhulume okumayelana ngathi ingakhulunyelwa, kodwa siziyenzele ngobana indaba yase-Afrika iyaziwa yithi. Ngakho kuba kuhle ukuthi iphawulwe, iphakululwe yithi.
Silukanti abasithanda ukubonga umnumzana Njabulo Moyo ngokungena kuhlelo. Silukugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili kuhlelo olwe-The Connection. Mina sengitshaya phansi Nsulukandaba olubalulisayo ngenjabulo. Igama lami ngumaikove, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.